Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Kweze kuseni namuhla.
Ungakhangela abantu bemathebhelele nje into abahlala bekhala ngayo, alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo emahofisini wona labo uma bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba kuye ngobolimithize.
Umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emahofisini kamsitheli eLupane.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza appear e-court lawa asegame, kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye e-court ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ukuthi ugatsha lwamajele lwehluleke ukusa izibotshwa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oweMathebeleland Collective ukhala ngokuthi kulezisebenzi zikamsitheli ezikhuluma isiNdebele esezisusiwe ehofisini yeLupane, kwathi endaweni yazo kwafakwa abangenelisiyo ukukhuluma lolu limi. Lumanyano osuke wakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi uthi lokhu kuzabangela ukuthi kulontshwe izipele ezingaqondanga zamagama abantu kuma-birth certificates lasezithupheni. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abasuswe eLupane babikwa bethwaliswe nzima ngemva kokuveza inkohlakalo ebisenzakala emahofisini la, lapho abafuna ama-passports ababefumbathisa khona izisebenzi ukuze bawathole ngesiphangiphangi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leMathebeleland Collective uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongwenhlanganiso njalo ye-ibheju likaZulu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto embi ukususa abantu ikakhulu abohlobothize ubase kupheriferi, ukusuthatha abantu abangaphandle ubalethe kusenta. Ikakhulu ungakhangela abantu bemathebhelelendi into abahlala bekhala ngayo, alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo ukubana bebe yibo abasebenza emahofisini wona labo uma bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba kuye ngobolimithize.
Manje khona okwenzakalayo kuyini kahle kahle? Sizwa kuthiwa ababekhona basusiwe, kuhamba njani?
Nje lokucabangela ukuthi ungakhumbula umnyaka ma uqala ngabona kubo April somewhere kuye waphuma ukuthi kungani kulokungcola kwe-registrar ngento zama-passport ukuthi kulokudiziswa. So siyacabangela ukuthi engxenye bona laba abakhithiweyo bengabe becatangela ukuthi yibo abangabe balithisani i-information yokudiziswa leyo. Yikucabangela ngoba kasisibone esinye isizathu, kumbeni ukuthi kuyabe sobefuna ukuthi belethe abantu abohlobo thize ukuthi bebe yibo abaseduzane ledorobha laseLupane laba abantu besiNdebeleni njenge inhlala yenza bebakhiphele eceleni kwendawo bebasekhathana emathokothokweni.
Ubona abacatshangelwayo ukuthi yibo ababesenza inkohlakalo le ngobani? Yibo abaxotshiweyo kumbe bona baseHarare?
Hayi, kungani abakhithwayo bangabe becatshangela ukuthi yibo abalikhiza information ukuthi kulokuxhwala phakathi kwako-registrar?
Ngokuzwa kwenu kuthiwa labo asebefakiwe kumbe abazafakwa ngabantu abasaziyo yini isihlobo saliyonale indawo?
Kungani ngabantu bona labo vele abantu bemaNdebele abahlala bekhala ngabo ukuthi babhale izipeli ngezingayisizi, yibo abangani bayalethwa khona la.
Manje udaba lona lolu libona ungani luzalungiswa na kumbe kuzaba yikukhala nje abantu kuqhubeke kunjalo?
kuzalungalungiswa kungaqhubeka kunjalo kuya ngokuthi abahlali ikakhulu abemandebeleni basukumile yini bathi hathi lokhu kasivumelani lakho babonisa uhulumende babonisa labo akwenzayo ukuthi lokhu abakwenzayo anti bemandebeleni bakuzonda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo lilunga leMathebeleland Collective njalo ngwenhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abogatsha lwezibotshwa ole prisons izolo behluleke ukusa amalunga emthwakazi Republic Party amathathu enkantolo ukuthi ayekwetshwa ngoba bebengelaphethulo ledizili. Abathathu laba uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Spanda bafunyanwa belecala lokudala udlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga e-MRP bavalelwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo eKami Prison belindele ukugwetshwa kulandela ukwesula kwemvumo yokuhlawula isibambiso se-bail ababeyihlawule nyakenye. Umgcini sihlalo we-MRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi ugatsha lwezemithetho ezweni lwephula amalungelo ezibotshwa lesisekelo sombuso ngabakwenzayo.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ekhoti lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ekhoti ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Kusenjalo idale linye lidlulisele kusasa udaba lwengxabano kamabhalane wekhansili yakobulawayo nomsekeli kameya wedolobho. Igqwetha likakhambarami lochigora uMnumzana Maqhawe Mpofu osuka eMlawuthi and Partners utshele idale ukuba uhulumende khona emuphi amaphepha ecala izolo okubangele ukuba behluleke ukulungiselela kahle ukuthonisiswa kwecala leli. Ingwalo zecala elibhekane loTinashe Khambarami loSilas Chigora zichaza ukuba ababili laba babhekane lecala lokutshaya uDube bemthelela ngezandla. UKhambarami ngalelo langa ubikwa egxotshe umsebenzi uDube emcala ngokuchaphaza imali lokungaphathi kuhle umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwalo ngolwesihlanu lweviki ezayo kuzaqhutshelwa hatshi eHarare kuphela kodwa lakobulawayo. Isikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho uMnumzana Swithen Chirodza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngamalungiselelo abo.
Ibulawayo iza demonstrator nangalinye leHarare. Esibona ukuthi abantu bazabuya ngobuningi ngoba abantu abasisekelayo yibo abasitshelayo ukuthi hhayi sokuyisikhathi sokuthi lijengisele ukuthi alithabi ngomumo okhona.
Lanxa imvumo liyiphiwe alesabi ukuthi mhlawumbe ukuzaba lodlakela kumbe kungenela abanye abantu kugcine sokusiba le ngxabangxoza enjengaleyana eyenzakala kuqala.
Hayi, angikholi ukuthi kuzakuba lodlakela ngoba kuzabe kukhangelwa phela abantu abasekela ibandla. Njalo kwathe kulamalungiselelo vele achiyeni lamanye ama-demonstration eseke saba lawo. Kodwa phela ungananzelela kubhithulwa abantu 1 August 2018 yayingaso demonstration ye-MDC. Kwakuyinto vele eyaqaliswa ngani ngabafana bezani. So le yi-demonstration e-MDC, akukaze kube le demonstration ye-MDC eyaba lodlakela.
Likhangelela ukuthi labantu makhaza abangaxhasihlangothi kwezombusazwe labo bazabuya.
Yikho esikukhangeleleyo phela inhlupho ezikhona vele kazikhethi ukuthi umuntu usekela liphi bandla. Ungananzelela imali yomchova, angithi umchova ubuyi-$2 waya ku-$2.50 akesi ku-$3. Singakaphushe nalowu August usaqalisa nje kodwa imali yomchova sitshintshe kathathu. And yathe sizwa ukuthini bona laba abasinika amafutha sebenile ukuthi besinike amafutha ngoba bafuna intengo injani kwezo. So konke lokhu kuhlupha uZulu wonke, akukhethi ukuthi umuntu usekela kuphi bani. So sethemba ukuthi wonke umuntu okhalifileyo, umuntu vele olenhlupho, izabe khona ku-demonstration.
Kuyini kahle kahle likuqoqayo njalo kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kubi khona udlakela njalo kulabantu abangalahlekelwa zimpilo?
Phela kumele kube lomhlangano ukuthi ama structures ethu atshelwe, angithi ngoba okwakathesi usayinto vele enjani eku-provincial executive. Kumele kube lomhlangano okhuthaza ama structures ethu kuzawuba le demonstration. Kube lomhlangano owendlela eyokwazisa amapholisa ukuthi leyo demonstration izaqhutshwa nini. Kube lo-convener umuntu oqoqa amaphepha aye emapholiseni. Kubele kube lomhlangano owelayisa nje security laba abasebenza nsika bengabe MDC.
Ngemva kokutshengisela-ke uhulumende engazuza umbiko wenu, kukhona okuzaguquka yini?
Osoko kwayenzakala kwamanye amazwe yikuthi sokunezinto eziningi ezenzakala nxa abantu betshengisela. Ungananzelela yena umgabo wakhitshwa abantu ababetshengisela. Ozoba besekelwe ngamasotsha kodwa khonokhana ukutshengisela kwayeyenza ukuthi kukhiphe yena umgabo.
Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC koBulawayo, obexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi owake waba ngumphathintambo wezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswa icala lokutshaphaza imali yeNASA engena ku-$400,000 ekhankasela ukhetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sevumile ukuthi amalunga edalela ephalamende asebenzise ama-passports aphiwa abantu abaqakathekileyo, ama-diplomatic passports. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Amavuko lonke nje balaleli labasakazi, thina siyavuka udubo nje lusiphethe. Yesithi hayi amayuse ZANU-PF aqhubeke shiwa yebo ebabamba laba abadla imali ngendlela engayisiyo, kanti ibo ababonwa ngamapholisa, amapholisa wona ahlala ngaphi engababoki. Sithi kamalaba ayuthi shiwa kayibambe kakhulu, ingene la kuma-overheads search, bakhona futhi abanye abadla imali yegovernment okungekho emthethweni, sibili search kakhulu phansi laphezulu, ingakhangela ezikhundleni eziphezulu kuphela, laphansi khona ngale kuguduzwe bonke. Ngoba nxa usidla nje every month imali mahara ungazange ungekho emthethweni akuvunyelwa, kababanjwe sibili.
Linjani bakamthakazi? Hayi, mina ngingu-Livius LVS Fohla, mphuma esigabeni sasemathebuleni South eFumugwe. Hayi, ngiyabona nje ilizwe lakithi sokunzima, bengithi nje ma singahlanganisa amakhanda sithi kulungisa ilizwe lakithi.
Salibonani, salibonani bazali, eZimbabwe yonke nje livuka njani? Athi hayi, lathi siyaphila kakhulu e-Studio 7 khona ngapha abasakazi. Hayi, ngiyalishaya ihlondo mina engikho khona lapha kule nto engizizolo mayelana nge-government yeZimbabwe ithi ifuna ukulima imbanje ithengise kwamanye amazwe izama ukuvusa umnotho. Lolo luhlazo luvika elizweni la, ayisiyo into abangayikhuluma ukuthi balima imbanje bafuna ukuthengisa. Bayithengisa kusipistolo, iliphi ilizwe abazathengisa kiyo? Imbanje lezi zilinyelwe amasosha namapholisa nama-CIO ukuthi bebebhenyiswa besiyatshaya abantu bephula ilungelo loluntu. Idoti leyo kuba kuya ngami imbanje lezi kuba vele i-government vele ingavunyeli ukulima imbanje khonapha eZimbabwe. Imbanje ziyabe zilinywe zinyelwe abantu ukuthi amasosha namapholisa ukuthi lama-CIO ukuthi bedakwe besiyatshaya abantu esitaradeni. okathe sibalala bitshontshe abantu besuku besiyabulala. Amapholisa abantu batshengisele ukuthi labo ikhona into abayiswele ezweni bangenelwa bayatshaya. Amasosha bengabhema lezo mbhanje sebengenela abantu bedubula beqeda abantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 namaZimbabwe wonke. Sizwile kuthiwa sokuzavunyelwa imbanje ukuthi ibe semthethweni. I think abantu lizwe kabi mhlambe singaba mhlambe mawungabekwa kahle ukuthi siwize kahle ukuthi kazivunyele ukulinywa. Kodwa kube lama certain plaza azazilima, ingalinywa noma ubani othi lami abantu azelima ephambi kwejarada or phambi komkhukhu wami. Ayivunyelwe emaplazini nokuthi idayiswe kahle kanjalo kube namaplazi ngoba bengavunyelwa kuyaba kompunza idla emini and amaxhegu phela imbanje ayivalwa ngomgabe izolo yavalwa ngamaxhegu beyibona ukuthi le nto le ayilunganga emphakathini. So azivunyelwe amaplazi certain plazi zingavunyelwa noma ubani ukuthi zidayiswe laphayana nalaphayana zibe le ndawo ezidayiswa khona zibe sezihanjwa sezisiyalungisa lokhu ezikwenzayo. Yebo khona azilunganga emphakathini kodwa le ndlela enjani ezisiza ngayo siyayamukela technology. Okwesibili, i-MTC mayibhikitha noma ubhikitha wonke uZulu ulungile. Ngenani emgwaqweni lingaphuli iluto liyagqamula amarobhothi lingaphuli izitolo litshontshe lenzeni ngoba kusasa lizazidinga lezo zitolo. Besicethe libhala amabhodi le nto elizifunayo lizibhikithe njengabantu abasmart libeke izikhalazo zenu kwanqono kuvalwe yonke into kuvalwe yona i-state house kuvalwe yonke indawo kungazihambi noma yini. Okwesithathu besicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayikhontrole abantu bekhontrole kahle. Okwesine isicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayazi ukuthi abantu sebephula izinto bengasebenzi inhlamvu lezi ezokubulala ongathi kubulawa kusempini abasebenzise into ethiwa ama-rubber bullet njalo uma bedubula nge-rubber bullet abaguqe ngedolo phansi be-eme izinyawo bedubule izinyawo ngoba naye i-rubber bullet ilobungozi mayengakutshaya esifubeni mayengakutshaya noma ekhandu ngakho kodwa uma bedubula izinyawo bedubule izinyawo or besebenzisa ama-tear gas njalo mhlawumbe kusetshenziselana amanzi alumayo oto i-truck lane iyasprayer kanjalo. Okwesithathu bese sikucela futhi njengoba singamazimbabweni sinje besicela kube nenkululeko e-right. Niyakubona ukuthi izansi zamandlela zonke izamukenza angasekho umuntu oyithembayo. So kuyazicacela la ngoba siyeintroducer lolu hlelo lembanje kanje ukuthi siyehlulekile kodwa besicela ukuthi le game yayidlale kahle ukuze abantu benjani behlale ngepeace. Ubabona into belwa kanje bezondana kanje ayikho phela into yakufundisa izano ayikho into yasenzelayo yasifundisa ukuzondana ukuthi ungazi ukuthi kuneshona kunetonka kunendebele all those things in angithi liyabona into ebuhlungu ukuthini izano ayithembakalanga ikubona kungela namakhampani amakhulu azobuya ezoyi-investa nezano. Okwamanje bheka bafuna ukubulala imiphongolo liyana kuphi egodini laphana imiphongolo eyenza ukukhetha basehlule kwakho igodini egodini soze kwamila izinanga. Okwesibili ngapha amafemu oshugar refiner la bayabhidlika izinanga sebefuna ukudala kathathe sefuna ukubulala khona kontuthu ziyathunxa kuwe sezinangeni kahle kahle.
Salibonani bantu be-Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila kule ndani yaseBotswana. Sabalekela uDubu ekhaya. UDubu sisizotilanda amadlela aluhlaza. Sasicabanga ukuthi mhlawumbe angcembe kwesinye isikhathi umnanga kho zayenza into engcono. Kanti uyazifananela laye ngugongwe, ugongwe number 2. Baqinile ukubulala kuphela, awungabofake babulalele number 1. Lokutshontsha ukhetho, lokuthenga amavoti ngokudla. Hayi, hayi. Besicela lami ku-Studio 7 likele isivulo lathi sikwanise ukuthi sikhulume bantu bakithi. Siyacela, siyacela ibizo ngizalazisa ngakuya kwesikhathi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0021 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kube lokuzamazama komhlaba kwele Taiwan izolo. akukacaci ukuthi bakhona yini abafileyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo. Amapolisa kwele Canada athi abasolwa ababili abanakanelwa ukuthi yibo ababulala isizalwane semelika lesithandani saso esivela kwele Australia batholakale befile emahlathini. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili kwele Melika. Umongameli Donald Trump wethekelele esabelweni se-Ohio lase-Texas izolo ukuyabonana lezihlobo labangane babantu abangamashumi amathathu lanye abadutshulwe babulawa ngabamhlophe abacatshangelwa ukuthi bazonda eminye imihlobo ngempelaviki. Kodwa kube lokutshengisela endaweni zombili abanye besola umongameli Trump besithi nguye otshotshozela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabamhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Uhambo lukaTrump lube luhambo olubi kakhulu, kazange lwemukelwa ngabantu abaningi, njalo singananzelela lokhu kwenzakaleli sehlakalo sokubulawa kwabantu abaningi kangaka ebebulawa ngomhlophe obefakile imeseji lapha online ebonisa inzondo yeminye imihlobo. Kube lokuphithizela okuthize lezakhamizi zakhona bengilandelela nje uhambo lwakhe kusukela ekuseni kuze kube manje, njengoba kade ngithi usanda kufuna ukuthi ngilalele lasenyuzi lapha abantu bekhuluma kube lesiphithiphithi abantu balwile mpela ngokuvakatsha kwakhe ukuthi uze kwenzani, kungoba basola ukuthi nguye othelele imicabango enje ebantwini abanjengalo mbulalo hambe wabulala abantu lafana nje inzondo yabanye abantu. Ngoba singananzelela umuntu lo udrive uhambo olude kakhulu, i-target yakhe bekungabantu bakwele Mexico athi bona sebe-invader ilokhuze ilizwe leMelika, ngakho ubala nje duze ledolobha elisebhoda lapho abajwele khona abantu abazayo nawucelela Mexico.
Injongo yakhe umongameli Trump yokuza khona ngapho eTexas lokuya eOhio ibingeyokuzama ukuthoba amanxeba lokuqeda ukufuthelana okube khona ngemva kwezehlakalo zombili. Ngamanyamazi uthi kayifezekanga injongo yakhe.
Kayifezekanga cha injongo yakhe, ngoba singananzelela lezi zehlakalo ekwenzakaleni kwazo kujwayelekile ukuthi umuntu ongabe ebonakala njengomongameli welizwe uhle ame kukho konke akwenzayo, ake nje akhiphe i-statement ngokwenzakaleyo, kodwa uthethe isikhathi sakhe kwaze kwathi ngemva abantu sebekhala sebekhonona ukuthi kanti wathulisa kusenzakala izehlakalo ezimbi kangaka kutheni, yikho ukuze axexevuke. Yikho njalo okwenza ukuthi lalapho nxa sesiyafika khona abantu bakubonisa sobala ukuthi abajabulanga. Njalo umnumzana Trump ukwenze esebona ukuthi abantu kabajabulanga ngereaction yakhe eze late, wasezama usukumela phezulu, kodwa angiboni ukuthi uhambe ngokuyazwela abantu kumbe ngokuyakhalela abantu, uhambe nje ngokuyazenza umuntu muhle nje, kodwa yena engemuhle esesenzela amavoti akhe njengoba sokuqala kwamanje ukukhankaselwa i-re-election yakhe.
Udaba lolu ubona lusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo?
Kakhulu, kakhulu. Abantu ngibona ngathi noma uTrump ubezile ngamaqhinga akhe ekuqaleni ukuze athole ukuvotelwa, ngibona ngathi ngesikhathini esizayo abantu abane bazamphika, ngoba kulokhu akwenzayo yebo wenzile okuthandwa ngabantu, kodwa usedlulise amalawulo kokunye akwenzayo phecelezi ngathi izinto ezimbi lapha angathi uphambuke khona mbona lapha ulahleke khona, usuke alahleke kakhulu enze izinto ezingelavuni. So kusiza elikhethweni lapha abantu mbona ngathi sebembone sobala ukuthi uyindoda elakho ukuthi khona yenze ukuphazamisa okukhulu okungathelela ilizwe amahlolo. Ngibona ngathi usebisele ilizwe emva kakhulu uprogress yokuthi abantu bazwane, i-social life yabantu be-America isibuyele emva kakhulu ngenxa yezenzo zakhe umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Amadoda siyabakhumbula bonke abasihlahlekelayo kuleli lizwe lakithi,
ababe sebenza ngaphansi kwalomkhakha esusebenza kwezo mfulu matho namhlanje ngihamba lokufoka goli
molweni mabuyane livuka njani nitswile buyani siyalibulisa ekuseni kanje kungolwesine kumagumbi omane omhlaba lasemadolobheni atshiyeneyo kobulawayo Harare Cholocho Gwanda Bedbridge Pram kutitshi mamukatshini siyalubonga uxhaso lwenu sisonkene la kufacebook siyalibona ababukeleyo kulo Kathy Wencube uthi wena amavuko msakazi Tim Hlabangana lawe uthi amavuko bakithi Zakayo James Vukano uthi wena ndiwona wapata zivuri kutoka Tanzania angazi lulimi bani lolo lokuthi utshoni ngiloba kubhalile kuphela ngilethemba kakhuluma inhlamba noma gugu ntombi ngwenya uthona zivukile lathi Brinston emakitchen eSouth Africa Visco anyaningwe moyo uthwena abantu bakithi bazoze bayifake imthwakazi Republic Party ngenkani nanko elupane sokufakwa obona abantu kuzoba lo JD Junior Dube uthwena livuka njani emsakazweni othandekayo sivukile Dube Zenzo Oscar Ndlovu uthi wena livuka njani msakazi labalalele emagumbini wonke amane omhlaba obulisayo nguZenzo umtaka Ndlovu ephumula order ku A mishangi lapha eGoli kwele South Africa siyabonga Ndlovu enkulu Mthimande Menzu tena morning msakazi kethiwe sicela kungabulawa abantu ngelanga lokutshengisela Brian Ndlovu utwana livuka njani mthwazi omuhle Precious Dube amavuko Banks Gift Emma Molobiseng utwana mabuyani Stephen Mpofu sanibonani siyabonga
yamsakuzonyela iqhawe labo sikhuza kwagcwala amasantana yonke indawo sacela into ethelelo kuJehova
ngoxo lonke abafowethu lothathe wethu siyalikhumbula landi ngoxo lonke abafowethu lothathe wethu siyalikhumbula
kumbulani ngokamono ufa udeli yazi uyadelela mhlaba kawulaqiniso ngempela izolo lokube sithazwa ngamazolo sisendaweni yakogambule singcwaba uphawa kagambule bebabaza abazali betikhono elingake linyamalala kwamazolo yeko wathi ubukhosi ngamazolo kufa udinwa yazi ulesidina ngizothutha kule ndawo yasemphoenzi ngiyavalelisa ngoba sekungathi ngiyisithutha xa ngikhumbula iqhawe lakhe ithuthana nesuper machine ngenama ngasala ngiyisithutha mhla ngibikelwa ngesifo sakhe namunye izithupha ngaphelelwa ngamandla ngizibuza ukuthi ubani osukula impande engusupa kawudeli kufa futhi uyadelela ngambusa ngijibha nawayedleni yakho injimba zonke zimthanda zimkhonzile sisajayipha ingoma zakhe wamthatha wamjikajikisa ulale ngoxolo baba kanjivana igama elithi Isaiah Isaiah sesilibonele ebhayibhilini watshi isilonda esingapheliyo kowaya waya kuhele kube buhlungu ezinhliziyweni zethu kugodwa lezibilini ngakhumbula ukufana lakhe kuma-challengers umhlaba wakithi ugcwele izindunduma zeziduli kulela izinduna zomculo wakithi unduna ufo kamalaba wahamba kwavuleka isikhala sasala sicula ingoma
Big Five ihamba le TK Brothers behlabela ke kamnandi lapho bathi siyabakhumbula bekhumbula ke amaqhawe ezomculo besigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emaofisini kaMsitheli eLupane. Kwanele kodwa likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-fast 7 na mina lani asibeni sonke kweza kusasa ezekuseni phela ngo-fast 6 olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Tshone kuphi.